Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Ibandla lezanu PF lithi ngamanga luhlaza tshoko ukuba baphehla udlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Akulanto vele izanu PF yake kwala uyita izamara kathesi kabonakali kaya ukuthi ungaphi ayakwazi noma ukuthi ungaphi. Njalo baningi abantu abahlukuluzwayo, abanye abanyamalalayo, abanye abafayo bebulawa egcekeni.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi amalunga ebandla elibusayo ayakwenza lokhu.
Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna uku-aplaya ngihambe somewhere, but ngehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha.
Bayahlupheka abantu abaningi abadinga amaphepha okuzalwa lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abakubandla lezanu PF bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba batshotshozela udlakela eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zithi liyakhuphuka inani labantu abahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu PF. Imbiko ethulwe inhlanganiso lezi iveza ukuba udlakela lolu luphehlwa libandla elibusayo loba kulabanye abakumabandla aphikisayo abakhahlameza abakubandla lezanu PF. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka sezifika inkulungwane phose ezimbili 1900. Abakubandla lezanu PF bathi kabayisibo abatshotshozela udlakela lwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Freedom Murechu webandla lezanu PF.
In our not violence and our president is very clear. Sorry, people are getting violent. They are not violent.
Kuyini okwenza ukuthi abantu begcine besithi libandla lezanu PF lapha eliyilo engani liphehla konke lokhu?
Ukuthi into sengananjela ukuthi konke okubi sokuthiwa izanupiefu yekwenzileyo konke ngaba le nto embelizweni izanupiefu sesisijwayele ukuthi kule blame game vela apha eZimbabwe. Yonke into ende yenzekale kuthiwa izanupiefu, amanzi engahamba izanupiefu, amagesi ehambe izanupiefu, umuntu othaya umfazi wakendlini izanupiefu. I-blame game vele sesijwayele and thina njengezanupiefu we are not deterred, siya continuous mobilize abantwana and khangela ukhetho, we are not moved. The continuous things that people are mobilizing around to an area that they don't want to come out with the Nazi or violence is the people who would not only turn the Roman government to win in the party to win in the market of 5 million.
Yeah, what does your one appeal? I would have to have a CCC about Limalayo, Emma Topo, Le Incisa. If a city about Chai in the pale, but come among the Wambajan. You
can sit on Anguilla and visit around to the Toronto Lavanda Chai. But just in the city, I would to move on. Ngoba kwenzakala ukuthi abantu umuntu atshontshelwe manje etshontshelwe then sikambele umuntu amanga ngodlule khona kalo kumbe ukwazi ukuthi umuntu ozohamba nge-direction yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali sibe ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe, but let's investigate. Kubone futhi ukuthi abantu abathaya abantu bangobani, bebanje sibe bebotshwe. abantu sigcona izani PF futhi konke okube like I said before konke okube okwenzakale izani PF abanye phakathi kwamaphathawo balama divisions between their parties and bayafuna ukuthi bengaqedelana bengachana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi uyabhile izani PF sodle izani PF abantu bema trying to settle their scores within their political parties then they just start blaming us thina wona the violent party sami yakhuthaza futhi ontanga ukuthi ngathi esiyekhethweni ka-2023 lapha asikhankasweni nini singasweni ama-political parties ethu imobilize ontanga njengathi abantu bezamthembu singasetshenziswa ngizakhulumela especially ama-youth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties let's not be used in violent activities.
Umnumzana Freedom Murechu lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Precious Ndlovu okubandla le Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule political party engafuna ukuncintiswa ifuna ukuthi ngayenza yodwa umncintiswano lo angazi ukuthi kuyabe kungumncintiswano bani nxa sokusenza i-political party ngoba kumele kube yibo vodwa abakhontesta ekhethweni kumele kube yethu yibo vodwa abakampenayo kungaba namanye ama-political parties asencintisa njenge-CCC esitshengisa ukungena kakhulu emakhaya nasebantwini sebefika lodlame lona esilubonele sithengisano nematobo laseinsiza futhi kezimbalezeni
kodwa bona abantu labo okhuluma ngabo bayakuphika bathi bona vele kuyabayenza udlakela ungathini ngakhonokho
akulanto vele izani PF yake kwala uyita izamara lakhe sikabonakali ayazi ukuthi ungaphi bayakwazi bona ukuthi ungaphi njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bebulawo egcekeni sibakhangele kodwa bakade bavume beyanesa ukubuyala izinto ezimbi abazenzayo kuhlezi kuwumlando womunye umuntu abakade bona bathatha i-responsibility of the best thing that they do to us kathesi silabo ubufakazi obugcweleyo silawo imfikisa silawo amavidiyo abo bethwelele lezibhamu into mina engakaze ngiyibone ngamehlo ngayibona imato kodwa abantu balokhu abefika ukuthi balenza udlala so abantu akumelanga bebalalele ngoba kwala khona ekuraneni i-economy zelizwe bahlezi befika ukuthi bayehluleka kodwa sikukhangele sokuthi bayehluleka kathesi bayenza udlane udlale balwenza from 1980 singakhangele emathebeleleni bayenza i-ground kodwa la namhla lokhu bayayiphika nxa beyivuma bayivuma nje ukuthi ba-window dress ba-brush ezinye izinto kodwa bavuma ukuthi they were responsible for that.
Yes, siyabona njalo lokuthi wena ngokwakho walimala. Usunjani kona manje?
Mina angizange ngilimale kakhulu baba Dube, kodwa nami ngawa ngasuzuka edolo nje sengiyingono. Kodwa abanye abalimalayo hayi balokhu bebuya kubodokotela besiza kubo-review ngoba kulabantu abadala abanye abaqamukayo nokuqamuka khona ngale mato. Siyabona lase insizwa silabo honorable Thofa abaqamuka lezandla so abantu bayarecover yebo kodwa kunamanye amanqoba angapholiyo babadube asenhliziyweni lawa angaphandle physically siyaphola pick ourselves up sikhangele okwakusasa kodwa amanye amanqoba asenhliziyweni awaphola.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ubexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu singakagqibi uhlelo lwanamhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ivory Coast kumhlangano we-Africa Investment Forum Market Days walonyaka. Lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ebuthene khona idinga imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Umhlangano lo oqale mhla ka-2 kuLwezi ugqitshwa mhla ka-4. Ngaphandle kokudinga imali kukhulunywa ngesivumelwano se-Africa Free Trade Continental Agreement lapho kukhuthazwa khona ukubana amazwe ezwekazi le-Afrika asebenzelane njalo ethengiselana impahla ukudla lokunye. Ekhuluma kulumhlangano uMnangagwa uthe kunenge ukukhulunywayo ngenotho yelizwe leZimbabwe okungamanga. Uthe amasango kweZimbabwe avuliwe kulabo abafisa ukuqhuba ibhizimusi kilo. Njalo wathi Zimbabwe lilizwe elinothileyo kokunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuliqiniso ukuthi isivumelano esithiwa khona Africa Free Trade Continental Agreement siqondane lokunikeza amazwe uzulu weAfrica ithuba lokuthi bathengiselane impahla zabo, ithuba lokuthi ama-industry abo alungise izinto ezingathengiseka bentshintshana izimali Africa.
Kuqakatheke kangakanani ukuba uPresident Mnangagwa abe khona emhlanganweni efana lale?
Kuya kuka President Mnangagwa e-Ivory Coast. Kuyaqakathekiseka umumo welizwe lethu. Kodwa akudingi ukuthi abe ngumongameli welizwe. Laba o-minister abaqondane le manufacturing, le industry, e-commerce, e-economics, bengakwenza. Kodwa umumo welizwe lethu, ama-policies akhona, isimo sembusazwe, akuqondananga lokuthi i-production, le manufacturing, ibe competitive, esingathi ngesikhiwa competitive, uthi ngisane lamanye amazwe e-Africa.
Kungani usitsho njalo Ngwenya?
Uzabona ukuthi emsikeni ovulekileyo ku-open free market, i-South Africa, i-Tanzania, i-Kenya, i-Nigeria, i-Egypt, Lion, i-Ivory Coast, bale umumo we-economy omi ngcono kulo wethu. Ngoba thina ama-production costs ethu angathi aphezulu. So angibona ukuthi uhamba kwaMnanga kwa-Ivory Coast kunganceda lutho ngoba vele kasimanga kuhle. Asikho kusimo esingathi khona si-competitive esingancedisake nakhona namazwe e-Africa.
So kulokunye kumnyaka le edluleyo esingathi sokunceda umkhonomo weZimbabwe njengokumba ama-diamond. Kunganceda yini khonoko lathi ukubana sine lamanye amazwe?
Kaye, lokhu lalokhu nje njengoba sile ikodi ethize singathi khona ngesikhiwa i-value addition ye-chrome platinum sithi khona ingxenye i-value addition yegwayi lethu Tobacco sile competitive advantage kodwa ukuthi sibe sikwanisa ukuncintisa amanye amazwe akhululekileyo okungela budlwangudlwangu i-corruption ephambanisa i-production abantu abaningi abazimsebenzi sebachiya abanye ba-Australia abanye England e-UK le-South Africa hatshi asimanga kuhle lokhu nje singathi khona iwuxotha nje umoya amadlwane.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezomnotho obexoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizavunyelwa ukuphenduka ekhaya lemota umuntu munye ngamunye kanye lempahla ehlukeneyo kungelanhlawulo ye-customs duty. Uhulumende ukhangelele ukuba abadabuka eZimbabwe abaningi abahlala kulelo lizwe abalama-Zimbabwe exemption permits bazabuyela ekhaya ekupheleni kukaNhlangula ngomnyaka ozayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko lo wethulwe unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, othe idale lekhabhinethi lahlolisisa ugwalo olujulileyo olwalotshwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwavunyelwana ukuthi abazaphenduka eZimbabwe kabasoze behlawulele imota zabo kanye lempahla etshiyeneyo umthelo we-customs duty. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi kuzabunjwa ikomiti ezalungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe. Ngaphansi kwekomiti le, kuzabunjwa amanye njalo azakhangela indlela zokuhamba ukuvikeleka ukuncediswa ukuthi bathole amaphepha afunakalayo lokuthi benelise ukuhlala emphakathini. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi loba lokhu kuzaphathisa ababuyela ekhaya kumele kulungisiswe ezomnotho welizwe ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ngakho ke ukuthi uhulumende usethe izimota zabo zingabhadalelwa iduty lezinto zabo ababuya lazo kuzabanceda abanenxa bephenduka. Kodwa into ebiqakathekile ukuthi ngabe kuba nendlela ongaqhubekela phambili ukuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi kuyini ongakwaniseka kulabo ke ababe besebenza imisebenzi edingakalayo khona ngale nxa kungaba le ndlela abangaqhubeka behlala khona ngale South Africa. Into ebiqakathekile njalo yikunanzelela ukuthi ngapha loba abantu bethu behlezi ngale Goli kuyadingakala ukuthi kulungiswe indaba le emnotho ukwenzela ukuthi abantu bethole ngapha imisebenzi.
Unkosikazi Prudence JZ Moyo olwela ilungelo loluntu uthi lokhu kwamukelekile kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi abasoze baphenduke ekhaya.
Kuhle kakhulu, it's very welcome. Kuzobalula kulabo abafuna ukuphenduka ngoba esikwaziyo iqiniso ukuthi abaningi vele abasoze baphenduke bazohlala bengama illegal until they try to find something else. Kodwa ukuthi bazophenduka hayi asiboni bezophenduka. Okuhle nje umntwana angakusiza abantu ukuthi ayenzele abantu diaspora vote. I think that's what they want more than bringing back impahla zabo free of charge.
Unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uncoma lelinyathelo.
Mbone ngathi kuyimfanelo njalo kusemthethweni kuqondile kakhulu ukuthi nxa umuntu sephenduka kibo ebuyele izinto zakhe azisebenzileyo zonke. But nevertheless igovernment ekwenzileyo mbone ngathi lakho kulungile kuqondile kuzayenza ukuthi abantu nxa bephenduka bengajiyi izinto zabo emuva bebuye kazo.
Abahlala kwele South Africa bathi uhulumende weZimbabwe ubalahlile. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa, uyalandisa.
Bona angani uhulumende weZimbabwe usekhalale izalwane zeZimbabwe ezisebenzisa iZimbabwe exemption permit kwele South Africa. Yikho ke sacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa ukukhulumisana lohulumende weSouth Africa. Yebo yeba lutshwane abafisa ukubuyela ekhaya abathokozileyo ukuthi abasoze babhadale amajuti empahleni zabo, kodwa iningi likhathazekile kakhulu ngoba lifisa ukuqhubeka lisebenza eSouth Africa. Lokho kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kufanana lokukhalala izalwane zaseZimbabwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo olwe Home Affairs kwele South Africa lubika ukuthi kulabantu phose abazinkulungwane ezingamakhulu lamachumi ayisitshiyagalombili i-178,000 abadabuka eZimbabwe abaphansi kohlelo lweZimbabwe exemption permit. Amaphepha la amiswa ukusebenza okusemthethweni ngompalakazi ngomnyaka ka-2021. Uhulumende wakwele South Africa waphinda wanika abantu laba ithuba lokulungisa amaphepha amatsha kungakafiki ekupheleni kukaNhlangula womnyaka ozayo. Abaningi bathi kunzima ukulungisa amaphepha amatsha ngoba basebenza emakhitshini, emikambo, endaweni zokudlela lezinye ezingadingi ukuba umuntu abe yingcwethi kukho. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abafika inkulungwane eziyisithupha kuphela, i-6,000 asebezame ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu wele Melika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele House of Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osiba lukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla zezabelo ezijeneyo. Okwamanje ibandla elibusayo elama Democrats yilo elilawula amadale omabili. Kodwa uphenyo lukhomba ukuthi leli bandla lilakho ukunqotshwa ngelama Republicans. Lanxa kunjalo abanye bathi akwaziwa ukuzawela khona indukulo xakucaku ngoba uphenyo soluke lwaveza impumela engaqondanga phambilini kokhetho. Izigaba ezikhangelelwe ngabaningi zigoqela eseGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats umnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona lomnumzana Herschel Walker owebandla lamaRepublicans kukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 8. ePennsylvania lakho uphenyo luveza umnumzana John Fetterman owamaDemocrats engutshiki lobhanqa lodokotela Mehmet Oz. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esesitishini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi njalo bengaze balalela ama-Republicans akhala ngokuthi ukhetho alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Usole udlakela oluphathelane lendaba zokhetho eMelika wathi abantu kumele bayevota ngobuningi ukuze bavikele umbuso okhululekileyo wona athi ulakho ukutshabalaliswa ngama-Republicans.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place, no place for voter intimidation.
Bakithi sisesikhathini esibi kumele sikhulume ngazilinye njengelizwe sisona ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho njalo sisithi udlakela alula sabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alula sabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
Because the defeated former president of the United States refuses to accept the results of the 2020 election.
Lo ngumongameli Joseph Biden ekhuluma ese Union Station khonapha eWashington DC izolo. Ukuhlaziya okwenzakalayo kumncintiswano okhangelwe ngabaningi ngamehlo abomvu eGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona loMnumzana Herschel Walker. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kuleyo ndawo uMnumzana Mbongeni Ngwenya.
Ngokubona kwami nje isimo sangibona ukuthi asikakhani kahle nje ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Kodwa hayi mina ngokubona kwami nje personally ngibona ngani ngabuyela kuma-Democrats ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hayi ukukhankasa bengena door by door and bekukhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha I think okuma omnyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela angikaze mbabone. Kodwa ngoba lapha ngiyakembona esibili ade bengena bekhokoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyivota.
Endaweni eziningi Ngwenya siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho bathi hayi umnotho kawumanga kuhle njalo bakhala ngebandla lama-Democrats. Bathi hayi limotshile impela lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Khona ngapho eGeorgia yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Hayi mina ngombono wami i-inflation sisuke yaqala kakhulu ngoba lami ngingumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangikhona ngoba ngisisebenza ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la angikhoni ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelungisa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwakathesi mina ngokubona kwami inflation yangikhona isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe okungangokuthi lapha kawusoze uvote kawulalo lelo lungelo?
Hayi mina lalapha hayi angilazi ilungelo lalapha lokuthi ngivote. Ngibuza ubuhlungu kuphela ngigqoke u-size 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke u-size 10 ngiyabe ngikhala kuphela ngilandela abanye.
UMnumzana Mbongeni Ngwenya isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha kwele Melika. Bayakhala abantu eZimbabwe ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakumabandla aphikisayo bathi bathwele nzima ngokukhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kambe ibandla elibusayo litshotshozela udlakela na eZimbabwe? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee kanye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uchuma usungula lingxoxo
basine benze ngathi izinto eziyeyodwa ezibudla uzwangu beyodwa ekusha abantu beyele kukhangela ukuthi kona hlangathi zonke lako langabe kukhona konokwala kuyenzakala so labana nxa bebona umuntu yonke iblame ezantezi bona sebeqhuka bezihamba besiya ngamandla bekwenziwa bekwathi kona vele iblame aseziyabuya kibo so konokwana kuyasilimaza bene sicondem violence sonkeni ngelizwe eliyi-one ngoba mina hlala ngisitsho mina nginje so lapha mina upresident we-CCC utshamiselana ngumuntu ezihlangana naye kakhulu sikhuluma one on one ngaze ngakutho futhi ngathi ona ngena ilanga wangena emotweni yami ngamnika imithi sisuke ephalamente ngisiya ngisiya ehofisi yake lapho asebenza khona kuma-no-chambers abo ngale and khonapho yena wayengo-MDC a bathatha mina ngiwezanu p f kodwa singena imoto ayinye abanye babo sake sihambe sibilithi yokudla izithwala laphana amabhozo langani sisonkeni kuvelani loku asitshayana senzani lutho kwami khangele yithi esiphezulu khona ngale and mhlawumbe futhi iqinisela khona yithi esithola ama-benefits directly ngoba kwesikhathi ekuhamba ngemoto yangikhona kwesikhathi usetikitini mangikhona belaba abangelalothi abalutholayo not even yona ibhasikile yobabhizimela kubebhongodana betshana uzuyuthi kanti umuntu shuwathiwa uyakuolukhutha ngabo ugada konapho nxa usenza into ezinjalo
ye siyamuza ugolide lapha babancube ngena khonapho poselakho
mina ngiyajana baba ugolide ukuthi lina alilaleli inkokheli yenu njengoba usitsho ukuthi inkokheli yenu iyakhuza udlakela lilwenzelani udlakela liyangisa inkokheli yenu liphinde liyangise lelizwe khuzanani lincwebane indlebe lenza into eqondileyo kuyazakala ukuthi ibandla lakho yilo eliphehla udlame yilo elenza udlame ama-NGO awakhulumi manga angeke aphonge usukela ibandla angeke uze eBotswana besukela ibandla elibusayo bethile lenze lokhu so khonokho elikwenzayo yikho okuyinto okubi kakhulu bese ngivumelana la ukuthi kutshana abangatholi lutho angithi uyabona wena chuma uzidlela butepu awutshayi muntu ngoba wena udlile kodwa uthuma laba abanye lapo so-ke ngicabanga ukuthi kumele abasekeli angazi abasekeli benu chuma ukuthi ngingabafikelela njani ukuthi ngithi mina they should refuse i-violence abasekeli benu nxa libathuma lini ukuthi lithole izikhundla ngabo kufuneka bame babambane lozulu weZimbabwe babambane lathi esithi udlakela luvi selubuleli ilizwe ilizwe kade sikulama-sanctions kulani ludlakela lonalou
lina vele njengenkokheli liyabathuma yini golide kumbe kuhamba njani
bona nganta umuntu ongezinto njalo ngumuntu vele oyabengaphelelanga ongathi ma uthinte ukuthi nahambe eza udlalo kodwa njengoba ngithilo nje mina silabanye abantu yabona ekusapoteni amabandleni lapha silabantu abangama-fanatics abaphokelele njengama-lunatics ekusapoteni into yababeyisapota yiso esikutholayo konoko and sikuthola indawo zonke and ufuna ukuthi ngikuphinde konoko umkhwenyana wami uncube ukuthi ncube ezilongezi ufuna ukuthi kona ufake i-blame kuzalo kuthi kuphela awusoze kube lalokhu esizalusholuva ngoba mina nginje so ngalubona udlame olwe-triple c kusenziwa ama-bielections akawa-twelve endluke laphana ngikhankasela ukhansela lapho awafuna uncobe khona i-triple c kulabantu about five abachayayo ba-admithwa bechayela njelona bagqoke izithipha ezinzane p f bezihambela emgwaqweni abanye babe-cancas of course abanye behamba abantu komlakayo besesaba amalunga yethu besesaba ukuhamba bagqoke iligaliya ezinzane p f xani bezihambela nje ngoba ebe-athakhwa ngabantu abe-tp c so yizinto eziphilayo ezikhona engazibona ngamehlo ami mkhwenyana wami ncube yike ngutshoyo khonoko mina nxathi funa ukwakha asakheni ngokuvula amehlo sikhuluma iqiniso hashi ngokufuna ukuthabisela ngamanga khonakhona yiko kwezi ukuthi kona abantu bebeloku bezinto ezinjalo ngoba bayakwazi zokuthi kona ezimbabwe lapha kathe ungawona ngezinto embi into yonke eglengela izanu p f ungaba nomuntu oyenzeloku nalokho kutshiyeneyo kubi kuphela konke kuyathiwa izanu p f ngiyabona ezini khonapho ungathaya nomfazi endlini bakhethi izanu p f so yonke into basebe ngifuna ukublame izanu p f and abantu bakoba ukhangele sonxabe kubona kusenzakala kanjalo sebesenza ngabomo
ye siyakuzwa kakhulu ugolide ngena khonapho ncube nangu uyakhuluma ugolide
ye vele esigabeni kungathiwa kulo muntu umahonkonkwane osenga inkomo zikancube kuyabe kusazakala ukuthi ujayele ukuvelelana yikho khonokho kungabe kuluhlupho kodwa-ke besengisitsho ukuthi i-violence vele by anyone is wrong siyayisola akumelanga yenzakale ubabazala wami. Umgabe wayesenza into efanayo futhi lihamba njengaye, uyabona inkalo mahamba lugege. Lokungabantwana kungathi kuyasukuma kuyahamba uzabona uhamba lugege. Umgabe ubehamba afike ame laphana khwele kubhodi yabo. Athi we say no to violence. Esuka khonapho ubatshelile ukuthi mina ngingakhuluma laphana ngikuTV sithi no to violence. Lina lihambe liyetshaya abantu, umhlaba wonke uzabuzwe ukuthi umgabe ubekhuza i-violence. Kodwa uyiphekile yena. Athi nxa eyiphekile ayeyikhuza. Yikho khonokho kumele ukuthi likwenze, kathi lina alila discipline njani ukuthi abasekeli benu libakhuze.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Olivalelisayo ngu